uma kufuna ukuthi abantu nje bahlale isikhathi endaweni bese ngibufile sicile bathole ukuthi hayi sokushukulele ngokuqo selezithola bengekho emthethweni mhlawumbe kuveza ukubana kumele ucwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land ngoba ye kukhona indawo ebona khona abanye babengaba-barons kulabanye wakule-sathile corruption okuthi omunye umuntu wathi ngithi umhlabathi engenamvumo yakhona kulamanye abangena okungenamvumo konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kufika phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele alingisise mhlawumbe azafake namagqwetha kuze acwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni njalo nxa usemthethweni ungaphansi kwaluphi uhlangothi omlawula lowo mhlabathi abese kubonayo lapho abantu abaningi sebefela ngiphekwa khona phakathi kwabosabhuku nabantu belengabantu esingathi ngama-local authorities mhlawumbe kwakunokungacaci khonaphana mhlawumbe kukhona abantu abazange bakubhasuke kwezomthetho njengoba sibona abanye abaxhotshwayo basuka bahanjiswa umthethwandawo lawo utho okumele kwenzakayo mhlawumbe singakuthi kunavelela ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa nxa bekuthiwa kusebenzela umhlabathi babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende yena ubemeleleni aze abathiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebeze baluphala, abanye sebeyakhe imizi njalo bezasuswa okungenamali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu ikakhulu sikhangela abasebele isikhathi esijele lomhlabathi xa sikhangela umuntu ohlaleyo okweminyaka engamathumi amabili kusuka kukhathaze ngoba umuntu uyana seke wavulelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho kusuka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu sikhangela kakhulu asebekhulile asebathinte bezitshele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebenesikhathi esijele kulowo mhlabathi mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangeliswe bayithi ngoba kuba nokuhlukuluzeka ebantwini kakhulu